leli lidlala delika Jayce lesikhombisa njalo lomhlabele lothiwa igama lokuzalwa elithi Majaha Odwa Ndlovu uthi lomehluko omkhulu kule misebenzi yakhe yaseke wayiphakela uZulu eminyakeni edluleyo.
Isilo ze album ingathi kimi ngikhulile kakhulu kemculweni ke manje kule album ngoba ngikhangele kade si esingathi khona ngesilungu i-market engaphandle kwe-Africa esingathi ngephandle kwe-Africa engathi khona mhlawumbe kubo Europe labo bo Asia wonke umhlaba nje bo America Australia so ngifuna ukuthi sikuthi umculo wami ufinyelele kulabo bantu kulezo zizwe
idlala dele lengoma ezilithumi lanye njalo lezi ngezigoqela ethi amathethole ndwandwe silo khumbule ekhaya usiro wozubone qinisela ngiyohlala nginawe siyajiva follow me kanye lethi ayikho indawo yesizwe nansi ethi ndwandwe umculuthi idlaladela khelele elithi silo licindezelwe elizweni leZimbabwe kodwa laselisiyalolongwa elizweni lase-Austria okuyikho lapho okuhlala khona uproducer wakhe uDumisani Ramadu njalo ngeviki ezayo yena leqembu lakhe bazabhekisa amabombo phetsheya kolwandle besiya khona e-Austria lapho abazaphatheka khona kumkhosi obizwa ngegama elokuthi Roots Music from Southern Africa wona okhangelelwe ukuqala mhla zingamashumi amabili lanye kuyona le inyanga.
I-albhamu yami le ilomehluko ngoba for the first time i-albhamu yami ilo producer. Uproducer singathi ngumuntu onikeza i-albhamu i-direction ukuthi sifuna li market. And uproducer wami kuthiwa nguDumisani Ramadu Moyo, indoda esebenza le nsingizi. Insingizi liqembu elikhulu kakhulu emculweni wembuku esicathamiyo, umculi wesintu ba-based khona le-Austria. So manje e-Austria ngiyabe kule kwaya abantu abangu-22 ababembaker. Bebeka mina ngishaya live lebhendi yami bebeka amakhiwe uthi just imagine behlale besiNdebele. It be very interesting.
UJayce usebenza leqembu lekoze kulunge njalo elizweni le-Austria bazatshanda wonye leqembu lensingizi lona eladuma kweleZimbabwe ngengoma ethiwa Sugar Daddy ngeminyaka eyadlulayo kanye leqembu elibunjwa ngabaculi besifazane kuphela elaziwa ngokuthi Nobuntu. Lo mculi uthi akasoze ehlale kwesikhathi eside khona le-Austria uhambe lwakhe lolu kodwa ngomnyaka ozayo lapho azahamba lobe kwesikhathi eside ephetsheya kolwandle lapho azabe ephakulela khona abakhona le imisebenzi yakhe. Amanye amadlala dekaJayce awakhiphe eminyakeni edlileyo ngagoqela elithiwa eMarabini okuyilapho okwavela khona igama abizwa ngalo elokuthi Marabini lelo lalandelwa ngelithi Thuthukani Ngothando kweza elithi Sounds of Today and Tomorrow lona elalandelwa ngelithi One Time walandela elithi Izenzo ikanti elilandelwe yileli elitsha ngelithi Jayce at 40.
Umculo into osebenza nzima uthi usebenze nzima kuthatha iminyaka leminyaka uze mhlawumbe uthole impumelelo. Mhlawumbe abanye mhlawumbe umuntu azadlule mhlawumbe engatholanga impumelelo kodwa ke ma usebenza nzima uNkulunkulu ekhona uyakunikeza ithuba lakho ma usebenza ngikhuthaza laba abancane abafuna ukwenza umculo ukuthi umculo yinto obekezela khona. Ma usebenza kuhle ithuba lakho liyabuya kumele ubekezele. Ungazibona omunye sephambi kwakho se-10-10 wena keep on working elakho ithuba uNkulunkulu likhona akubekele lona.
Idlala deleli elithi silo liqokethe ingoma ezikhuluma ngokuthiyeneyo okugoqela ezothando ezamasiko kanye lokunye nje okumayelana lempilo kaZulu. Nango ephuma enkundleni ngengoma ehambelana losuku lwanamhlanje kunje kuyimpela viki ethi siyajiva. Imeyile Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
jaiva pela jaiva nesjuta nesjuta jaiva nestenda jaiva nestenda we do no vala we do no vala so tati tuta sami tande naso so tati tenda kande naso so tati tenda sami jaiva naso. Shine.